ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwi likankulunkulu
usiphatheleni lamhlanje
ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sithi yabo 9 lo 10 lithi lona ilizwi lenkosi kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga yona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangele indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bengifuna sikhangele imbali ukuthi kudala kutestamente elidala kusivumelwano esidala uNkulunkulu ayelaso labantu abakhe be-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka zingabe sezingaphansi kwegazi lelo kodwa-ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu owayewonile wayebuya le nyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lo nyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kutestamente elidala itestamente elidala lona lingumfanekiso owetestamente elitsha ngakho-ke itestamente elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni ngihlatshelwe angisafuni imnikelo kumbe ukutshiswa kwezinyamazana legazi lazo kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngoluthiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo-ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono ngokuphela kanye futhi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo ukuma kukajesu esiphambanweni kuchitheke igazi lakhe yikho-ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazane ethempeleni kube ngumtshiselo igazi likajesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu
kuyiphethe mfundisi
ngakho mlaleli wami namhlanje umbuzo oqakathekileyo kuwe kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likajesu ngasithandazeneni baba ngegama likajesu kulaba abalaleleyo ngiyathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo bekhululeke bathole ithulo elitsha bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe ngegama likajesu ngiyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo